Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsholo yedwa obulewe iCovid-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane lecoronavirus. Uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevuliwe, kuyafanana lokuthi kuvuliwe mba kuvulwanga. Sibona ngathi nxa kungavulwa kuze lomkhuhlane lo ukhona kungasincedisa ezimpilweni.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo isisole inyathelo likamunicipala elokupha usibalukhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe.
Kodwa isilo lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu, bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo.
Zonke lezindaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe iCovid-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane lecoronavirus. Lokhu kukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6,678. Kunjalo nje, uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awokuzilibazisa kanye nokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbiko lo ubikwa wethulwe ngumphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizithamangaliso Ndlovu, yena ogcizelele ukuthi inhlelo ezingaqhutshwa zibalisa ezezikebhe, ezokugada indlovu, ezokweqela edongeni ibanji jumping, ezendizamchina zamahelikopter, ezokubuka inyamazana lezinye eziningi-ningi, kulandelwa indlela zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Iningi labantu abasebenza kula mabhizimusi bese belahlekelwe imisebenzi ngoba abanini bawo bengasanelisi ukubabhadala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda vula ngokusemthethweni ukwekethekelelwa kwezinye indawo ngabaselizweni, i-domestic tourism ngesiNgisi, ngenyanga edluleyo. Kodwa usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls, umnumzana Lawrence Ndiweni, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lokhu akuncedanga ngoba kwakungelandizamchina lokunye okokuthwala abasuka kwamanye amadolobho.
Besikhangelele ukuthi vele ngakwavula khona fana ministers abuye lo president bezovula amanye ama-lodges. But unfortunately, bachiya bekhulumile kuphela ukuthi sekuvuliwe. Into eyayisimangalisile yona le ukuthi kwaza ukuthi domestic tourism sivuliwe. Kodwa bengasiphanga ukuthi kuvulwe ama-intercity flights, lama-intercity buses. But unfortunate part of it, esikwesi kuexpectayo sibili, lama domestic flights ona la akhona kuvulwe lama border, because nxa kungavulwanga iborder kuyafanala ukuthi vele asikaqalisi. Ngoba if you look at what is happening ku Zambian side, they've started operating, izinto zabo ziyamuva kuhle kuhle, but thina ngapha town is just like a coast town, lo mfulu sizoyehla kade sike expecta ukuqhakathekile ukuthi ngoba abantu kapa saphili vele Victoria Falls without tourism
singathi isikhathi sifanele yini ukuthi kuvulwe njengoba sibona ukuthi igcikwane le COVID-19 lilokho limemetheka kungaba ngcono ukuthi kuvulwe yini abantu bephili kumbe kuhlale kuvaliwe
sibona ukuqhakathekile dadewethu ukuthi kakuvulwe yes umkhuhlane siyawuzwa uyamemetheka lokho sizwa kukhulunywa ukuthi lapha nalaphana but sesiwukhangela sesibona ukuthi kungangcono siphile lakho lokho kuyinto ngoba kasikwazi okwasiza ingulube ukuthi kuyini singathi sina akuhlale kunjalo kuyizokuphele i-COVID esingayaziyo ukuthi iyaphela nini kodwa sibona zathi kungasincedisa ukuthi nxa i-tourism ingavulwa loba kulalesi simo esomkhuhlane okhona omemetheke umhlaba wonke ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile kuyafanana lokuthi sikuvuliwe mba kuvulwanga sibona zathi nxa kungavulwa kuvile umkhuhlane lowo ukhona kungasincedisa ezimpilweni
yona impilo ibisinjani khona ngapho yabantwini abathembe ukuziphilisa ngamabhizimusi awezethekeli ukuthi kuzaletha ububelo yini kungavulwa njalo libona ingani izethekeli zizabuye igcikwane leli lingakapheli tu
izethekeli sikhangela ukuthi zingabuya dadewethu inkinga yona le ukuthi ezonga kungavulwanga ama international flights la awulazi izethekeli zingabuya i-domestic tourism yethu esilayo asibone ukuthi ingasinceda ngani ngoba iyabibisa yona le ibhondi engasisindawo amazimbabwenzi ukuthi nje i-problem esilayo uNkulunkulu asibusisa ngayo ukuthi we hustlers singabantu abasebenzayo nzima kodwa ungathi uyakhangela sibili hey izakhamuzi zithwele nzima in terms of impilo hayi akuphileki abantu abaningi sebezi basuke emadorobheni baya emakhaya ngenxa yokuthi impilo edorobheni ayisakwaniseki engikhuluma nje kathesi okuhle ukuthi abantu sebe-understanda into okuthiwa yi-community ye-Ethian community sikhulume nge-suburban community sikhulume nge-rural community abantu sebekwanisa ukuthi bancedisane as a community because nxa ungancedisa omunye umuntu ukuthi ukuthi empilweni yakho ufana ukuthi vele you are not within the community awulancedo ongalunika ku-society okunithabisayo nje ukuthi amazimbabweni sebekwazi ukuthi i-neighbor njengoba wakhulunywa ebhayibhilini ukuthi you must love your neighbor that's what people are now exercising to make sure ukuthi everyone is surviving akula muntu ofayo ngokulamba kodwa esikukhangeleke ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu angasiphathisa i-tourism ivuye phambili kwenza ukuthi abantu baphilisane bancedisane ezimpilweni ngiyabonga
lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association isisole inyathelo likamanisipala waleli dolobho elokupha uTown Clerk umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe. Inkundla yesite ibika ukuba phansi kwesivumelwano lesi uDube uzaphiwa isitanda esise Selborne Park kanye lenye yezimota zecouncil ehlobo lwe-Isuzu Twin Cape. Ithi njalo amanye amakhansila ayalusola lolu daba. UDube waphiwa esinye isitanda sakuqala endaweni efanayo ekungeneni kwakhe kulesi sikhundla kuminyaka emihlanu edluleyo. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi le yinkohlakalo esegcekeni ngoba kulezakhamizi zaleli dolobho ezedlula 121,000 ezilokhu zimelele ukuphiwa izitanda zokwakhela izindlu yena uDube esephiwa inkalakatha yomhlabathi okwesibili.
Si inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kasilani lokuthi uTown Clerk umsebenzi wakhe uyangezelelwa isikhathi siyaphambili. Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo. Ungananzelela emalangeni adlulayo sike sakhonona futhi ngomeya layo bezinika idandabula lomhlabathi kathesi uTown Clerk la usefuna ukunikwa nguye futhi umeya lama councillors akhe idandabula lomhlabathi. Khonoko ke thina sikubona kungenkohlakalo embi kakhulu ukuthi nxa abantu bethe bathola ithuba lokusebenzela abantu kabasebenzela abantu hathi ukusebenzisa lelo thuba lokuthi bona bazinotise, ngoba khonoko kuzathumela umlayezo omubi ebantwini ukuthi lami nginje senza funa ukuthi ngingene esikhundleni ukuze ngiyebutha umhlabathi, because nxa sikhuluma nge 2 hectares asiwo umhlabathi omncane umuntu yabe uthethe sibe ukuthi ngapha emalokitshini abantu bahlala kuma 200 square meters. Kanti kungaba njani ukuthi lo mhlabathi onikwa uTown Clerk kumbe lo wathathwa ngumeya uyehlukahlukaniswa ube sezigameni ezincane abantu labo abantu kazana bathole indawo yokuthi labo bahlale kulokuthi abantu abalutshwana kube yibo abathola umhlabathi wonke lowo? Khonoko vele kasikufuni njalo siza kulwisa siya phambili, ngoba kuyinto embi. uTown Clerk waphiwa umhlabathi ekuqaleni wakhe ephiwa icontract yokuthi abe nguTown Clerk, kanti kube lokuthiwa mbijana mbijana umuntu useqhubekela phambili usephiwa futhi eceleni laceleni ngezindlela ngasukuhlanganiswa lomhlabathi yinkalakade yomhlabathi.
Njengenhlanganiso Dube, lifuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu lo muntu osebenzayo ulala ilungelo ukuthi athole amantshontsho akhe ngasephuma umsebenzi. Kodwa thina singakufuniyo ukuthi abantu babe sebethatha advantage yokuthi umuntu usesikhundleni leso. Thina sikufunayo njengenhlanganiso sifuna ukuthi i-council yona ngokwayo ingabe ngezelela isikhathi sokuthi asebenze. But into yokuthi kube lokusengezelelwa lama benefits la esiwabalileyo lapho ukuthi kuzokuzanika omunye umhlabathi futhi kibo Selborne Park lezi mota, anti nga umuntu esebenza uyasebenza phela kuthenga imota yakhe. Nxa umuntu esebenza uyasebenza phela azithengela umhlabathi wakhe, hatshi ukuthi kube sokuthatha i-advantage yokuthi umuntu ukuposition ethize ukuthi mina ngingavuka kusaza ngikwenye iposition mbe ngiyokupha umumbu sengiphuma la masaka ngu-20 kakulunganga khonoko, ngoba khonoko khanya thina sikubona njengamacala enkohlakalo lokukhwabanisa. Yona le corruption esikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi asiyifuni, but i-council yakobulawayo khanya iyiyo eyilondolozayo njalo ekhuthazayo.
Umnumzana Thembelane Dube ngowenhlangano so yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7. Untungameli uxoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa njalo kubuhlungu ukubana indaba yakobulawayo isihlezi isemlonyeni ngezizathu ezijiyeneyo, njalo kangikwazi ukuthi okhansila uma beyahlala besemlonyeni wezakhamizi ngento ezingazinhle bona bodwa bazwa njani. Sebethethe umkhuba wezizweni ukuthi uma bethe bathunywa ngabantu bebe sebecabanga bona ukuzinothisa. Ngicabanga ukuthi njengoba uTown Clerk kuthiwa wayephiwe isitendi okokuqala, kanti uyahlala sephiwa izitendi kuze kube nini? Ngibona ngazathi kuyinto embi. Fine, abantu bazakuthi kwankona abezizweni bayathatha, yena uthunywe ukuthi evimbe ukuthi abezizweni bengathathi, kodwa akutshongi ukuthi yena ebesezithathela yedwa. So ngibona ngazathi kubi okwenziwa ngosodolobho ukuthi behlale ngoba ungakhangela kukhangelela ukuthi bengabi ngabayanga, kodwa akukhangelelwanga ukuthi sebezazinothisa izakhamizi ezibathumileyo zingalandawo, kungatshengisa ukuthi kuncedisa ngani khona ukuthi bathengelana izimota ezidulayo over i-service delivery. I-service delivery ethi iwile ungakhangela amanzi ethu aphuwa, ama-street lights kawakho, imigwaqo ifile. So konke konkana ukuthi abantu bahlala bekhuluma ngani ngama-packages abo bengakhulumi ukusevisa uBulawayo. Ngibona ngazathi into embi, abakhangele uBulawayo ngabantwana bakoBulawayo, ngabathatha uBulawayo njengomuzi wabo bezinikele ukusebenzela njengaye wonke umuntu njengayizolo. uBulawayo athuthuke lathi siziqhenye ngawo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba seMandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lo Dube kumbe umeya wakobulawayo ngalolu daba. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ilizwe likhangelele ukuthi izulu liqale ukuna masinya lonyaka. Kuqala ngomfefezo ngenyanga ezayo bese liqinisa ngenyanga kaLwezi. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi kuza kuba lezulu eleneleyo lonyaka. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leKwekwe uLighton Kanda ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilitshumilane ngemva kokuvalela umkakhe uLiznet Gumbo efrijini elamanzi okwengxenye yehola. UKanda wayesethesa umkakhe umlandu wokufeba. Ngesizwe amazwi elina balaleli bethu umlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Olinjani basakazi labalaleli? Hayi thina siyancenganxenga nje mbijani. Lapha sizwa angathi bethi uhulumende iza bisela amakhiwa emapulazini. Hayi lokho iyabiyenza into enhle kakhulu ngoba otherwise kungaba lokuzuzakala kokuntu ezidliwayo ngoba abantu ababefakiwe emapulazini ngobuningi babo abakwanisi ngabantu nje abahlalayo lokubulala inyamazana lokuthezi iyihlahla bebulala izihlahla. So manxa engayenza lokhu uyabenza uhlelo olungcono sibili kakhulu kakhulu sibili plus kokungahlaliswa ngendlela eyayifanele yenziwe ngoba kwahlala abantu abomhlubulo oyi-1 kokuvuza abantu bethathwe ngabhala ngapha ngabhala ngapha benganikani bona njengalokhu esakubonayo ukuthi abafikayo babanika abantu laba sebesiba abafika be abamanexdoor lapho abathathwa sebethi babiza abantu abavela khatshana umuntu wonke wevuze engena eduze lalapho ahlala khona not uhamba more than 100 kilometers elanding ndawo kwenye indawo. Hayi lokhwana kuyatshengisa ukuthi waba kuphambaniseka.
Hale njani balaleli labasakazi? Hayi thina siyaphila. Hayi uhulumende lapha iplani ekuhle sibili iplani kakhulu abaphuma abantu emapulazini manxa kuhlaliswa ukwenzela ukuthi kuhlaliswe ngendlela eyiyo laphana kuhlaliswa abantu abakungeniswayo akungeniswa ngakuhle. So kufuze banxa isenza njalo iraiti sibili siyayisapota kulokhu ngoba hayi akuhlaliswa ngendlela eyiyo. Abaphume sibili abaphume.
Salubonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma ngokugifti Sonduku umfoka Ndlovu lapha neplant endaweni yakokamba. Basakazi ezibenithanda ukuthi mani ngathola nje i-leadership ye-MDC Alliance like lisibuzele bona ukuthi since nje baqala ukungenela ama-elections 2009 bayahamba kuma elections izania rick at the end of the day bakhalela sadak le AU labo EU le United Nations ukuthi hayi izania ya rick but izania yaqhubeka izivusela kanti isithini esi strategy ngoba lesi strategy sokuthi behlale besiye ama votini basibona basasebenza. Mina bengizibuza ukuthi kanti why bengathi stay away for 1 month or 6 months betshela abantu ukuthi from ngenyanga eso or from October wonke until December akula muntu ofanele emsebenzini abantu abathenga ukudla befake ezindlini. Sibona ukuthi uhulumeni lo ilizwe uzolirana ngani abantu bengayi emsebenzini but lezi izitrike zamanje ukwaziyo ukuthi astrike one day izandla yabingela problem ngoba yabikwazi ukuthi hayi the following day everything will be back to normal. I think futhi opposition party kufanele i-request ama United Nations peacekeepers lama AU peacekeepers ezovikela abahlali beZimbabwe abanjani abathunjwayo ngoba lokhwana ukuthi iZimbabwe Defence Forces kufanele bekutshintshe kube iZanu Defence Forces ngoba lana amasosha lana avikela abantu bezanu kuphela. So ngiyacabanga nje ukuthi isikhathi sokuthi MDC Alliance izama ukuthi icele ama United Nations peacekeepers ezovikela abantu abathunjwayo ngamaZanu Defence Forces. Ngiyabonga.
Hayi madoda, injani lapha? Hayi ngapha siyaphila nje nokudubuleza no-PF lo. Hayi ngiyamuzwa nje indoda loweza no-PF lo, hayi uyakhuluma nje ayesabi lutho nje, yamuzwa ukuthi nje umuntu nje ochazeka ngezinto ezenzakala lezini. Ukuthi hayi sizobopha lize lilunge, sikulungisile ilizwe ngokubopha abantu, but ngicitshela ukuthi ilizwe alilungiswa ngokubopha abantu njalo manje.
Injani basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabizulu? Siyabonga basakazi ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Sikudaba lolu lwamapulazi. Emapulazini kwavela kwakhanya ukuthi kulokukhona ukutshama, ngoba sathi sisiya khona emapulazini umgabe wasitshela ukuthi lapho osuka khona ungathengi, lalapho uya khona ungalokhu ungafiki kwakhe. Kwakusitsho ukuthi akuphiwanga ngendlela eqondileyo, njalo abanye baphonga uphiwa amapulazi kabalimi batshona belili, ama kube kade amakhiwa ayelima kungelandlala. Namhlanje kule ndlala elizweni inxabo labo abantu abaphonga ukugijimela ukuyangena emapulazini bengelanto bengelanjongo. Ngiyabonga Khwekhwe. Injani lonke basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabezulu? Sikudaba lwele lwamapulazi. Kati bantu selikhohliwe yini ukuthi umgabeli wathi sisiye emapulazini? Umuntu lapho ayakhona angadilizi, lapho yakhona ungakhi. Kwakusitshoni? Anti kwakukhomba ukuthi langene emapulazini okungekho emthethweni. Akufanelanga likulizwise ubuhlungu ngoba latshelwa kudala lokhu. Landelani okufanele kwenzakale.
Yebo, asazi kwaStudio 7 linjani? Ya, okhulumayo imudlamini ngilapha ejezi. Into engikhuluma ngayo lapha lani, mina ngivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivela yena umbono omuhle futhi lo, ngenxa yobana ake sithenxa sisonda iqiniso singahlohli ibhaji. Sithi khona nguphi ufama omuntu omsulu oke wahambisa amabele e-GNB eZimbabwe yonke? Ngakho lo yedwa ngitsho yikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta, kawenze engakhayeli muntu ngalo mbono. Ngoba tu ngakhathi i-ada ilo mlungu, hhayi kuyakhanya bakhiphile ukudla, baproduce something, kuyakhanya khona nembali. Umbono womlungu lombono womuntu omsundu uvele kwehlukile. Uhulumende lo mbono wakhe kawenze ekuphise phambili, uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakuwo. Iye umbono mina ngokona ithi kwalo umbono uhulumende kamnangakwa urayithi wena ukuhambise phambili. Abantu laba abahawesa emapulazini ababuye emakhaya abo, avele indawo anti thina sihlezi lapho kuthiwa kusemareserve, ababuye bezevusa amadumba abo kulokuthi behlala epulazini kwalaa nto abayiproduzayo, abaphume. Umbono wakho muhle mnangakwa, umbono wakho muhle hulumende, ngoba khayela yena uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele etsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi, asifundeni ukuhlempa kwabo. Umntu angafuni ukuhlampa kwekhiwa esezenzela okwayo. Umbono omuhle. Izizwe eZimbabwe selikhanya seliphasi ukudla kula kudla indlala kuphela ngapha nangapha every corner. Kodwa wena vuma uthi khona yena iplani yakho le oyenzayo rayithi, hambise phambili. Umbono omuhle, ngiyabonga hulumende.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulosiwalu wakwele Nigeria othi usethole imithi yesintu eyelapha umkhuhlane we-COVID-19 eyedlula impande zakwele Madagascar. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi kubalulekile ukuthi imithi le iqale ivivinywe ukuze kubonakale ubukhali bayo. Abaphathisa iziphepheli kwele Uganda basola uhulumende ngokwesula izivumelwano zenhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amakhulu amabili. Abalwela ilungelo loluntu bathi inyathelo leli lizathiya iziphepheli eziyisigidi esisodwa lengxenye 1.5 million zingelancedo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika,
Ingcweti kwezempilakahle zithi ikhefu lakusasa ngapha kwele Melika elezisebenzi elele birthday lilakho ukubangela ukudansa kwenani labalegcikwane le-coronavirus. Ngoba abantu bayabe bejabula behlangana endaweni ezitshiyeneyo. Ele Melika lilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 ngelanga. Enye ingcweti kwezempilakahle owakhethwa ukukhokhela umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Donald Trump, uDokotela Anthony Fauci, uthi indlela abantu abaziphatha ngayo ngekhefu lakusasa izakhomba ukuthi leli gcikwane lizamemetheka okunganani ngesikhathi somqando esizayo esiqala kunyanga ezimbili ezizayo. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Pete Ngcobo ongutitshala esigabeni seMaryland. Sambuza ukuthi ulubona njani udaba lwegcikwane le-coronavirus kwele Melika lezinsuku.
Ngokubona kwami igciwane alikapheli, khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile, ikanti lezikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avulileyo. Isikole lezingavula sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banje ligciwane, abantu abangakasibe banje ligciwane. Obekusenza sama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezo ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhosha ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethe ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho, kodwa lezi zihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube lwedubo. Yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle, kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi litshabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi. Kuyanceda kakhulu lokho ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukunqoba igciwane. Akulamuntu okwaziyo esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela mangukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela. Akulagciwane laphephukayo, lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi oqakathekile ukuphila ukulandela abazempilakahle.
UMnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland. Ngakugqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhulumende usephe imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwekethekelelwa kwelizwe awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo sisole inyathelo likamunicipala elokupha usibalukhulu wedolobho uMnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa isivumelwano sakhe icontract. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.